so kuchikena wasuka ngemande chemsebenzini ekuhambeni kwake kasaphendukanga then ngabofayisi wafaka imeseji ethi khona uselindeliteti so kuthe kwahlala kwaze kwatha ama-9 makutha ama-9 umfazi kamalume ongiyekusesala naye sekumwhatsappa futhi ebuze ukuthi hawu kanti lapho khona uright nje ungasatsho lokuthi unga so kwasekuphendulwa kuthi hhayi ngi-right malume ngiye ngitshayisa umlungu wathi ngilale lapho so kutho ukuthi ifoni le yayingasaphendulwa nguye ma sesiqala ukukukhangelisisa kathesi ngoba yena waphendula ethi usetekisini then after ama-hours umuntu lo waphendula wathi umlungu uthe ngingatshayisa ngilale khonapho.
Okwasokuhamba njani selifika kubanga lokuthi kutholakale isidumbu?
Kuthe nge-Tuesday, kwavuka nge-Tuesday imini yonke sizama ifoni yakhe siyifonela iringa kodwa ingabanje ama-WhatsApp maso asiphinda avulwa engaphendulwa. Sahamba sayadinga endlini yomkakhe la wayevele ehlala khona kodwa wayengasahlali khona okwaleso sikhathi wayesele nyanga yonke engahlali khona. Ma sifika lapho sithola yena indoda kayikho ma sifonele ifoni yakhe nosisi ifoni yakhe iringa phakathi kwendlu yendoda kodwa ma sifisathi kukhiwe kufaka inkalakada ekhiye phandle ikhiyele phansi so sifonele amapholisa abuya kwaze kwazokwatula indlu ngabo-12 zathola ifoni khona kwanabo kodwa endlini akula muntu sayahamba ke savula ikhesi imisini khonapho ebusuku kwaze sasuka e-police station ye-number 4 indlu ngabo-4 ekuseni wavuka ke kwi-Wednesday ekuseni saqonda ekuthiwa i-forensic mosha emuva kwe-generali sibhedlela sina eyiso la so sitemasifika lapho bathi kulo sisi oyi-1 unknown la ongayaziwayo babuya basibonisa yena kumakhompyutha abo sayibona ukuthi nguye
lo myeni wakhe babe vele behluphana
ya bebehluphana kodwa hayi lokhu yano ukuthi kuyahluphana okusiriyasi.
Isidumbu lisuka nini laso selisiya ekhaya?
Sangangokuthi sisuka Thursday.